Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu abanengi abazange batholiswa ukudla, abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abanengi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwayo. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lo mojojo ngoba kulezi nsuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Wakhala ngendlala lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane leZimbabwe esikolo seBedjitepo School of Ideology sisasungulwa libandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Jenpen Muswere, wazise izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga, uhulumente uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi ezisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3.3 billion dollars ukudingela abantu laba ukudla. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni enyakatho yemaNdebeleni i-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abanengi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emithathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho. Khonapho besiya kufika abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini, fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwabayisithupha kodwa behole ihetshezana lamagalana amabili. Kungakho angeke satho ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala loluhulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihetshezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqhakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi thi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni Nkomo we-Studio 7 eselubhane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Uyezwa Jesus Banda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo. Isomiso sidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imfula namadamu kwakwamaqhaka kulindawo kwatsheza kamizi lezifuyo zingela manzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo zilamanzi, sikhalela idamu.
Amanzi kamazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha le nkomo kwisigojo esisodwa esiku Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lobojojo ngoba kulezi nsuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Usobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luther Juma uthi ezinye zakhamizi zakule ndawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dam. Izibhorane ziyafa abancedisayo. Siyabona ngani basibhuza singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sensuza silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kule ndawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela, imbembezi kliniki okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyagula khonapha singogogo sen. No pilisi, iliphe lamathambo ele BP, imali yangikhona vele phezulu. E-BP kuqala kwakungcono leleli mhlophe lati khona. Kathe sakusela, uyahamba uyephenduka babhalela kuphela. Kuthiwa yani edorobheni wedinga. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba. Ukulamba, siyalamba, siyaquqa khona pha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Eklinika kwanampani into esingayo siyakhalazi kakhulu ngangayo. I-ambulance. Asilayo i-ambulance yokuthi kamuntu sekula kakubi.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo. Ukanti udubo oluzisa abantu ubuhlungu emathebeleni yonke jikelele ngoba babalisi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi e-primary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo yokwenzakala ensuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo ikakhulu abantwana abancane i-ECD. ECD ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhulumisa indebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo ukuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende Ensuza Business Center. Unkosikazi Fidelia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga indlala kuphela. Asivunanga lutho, asitholanga lutho emasimini. Siyayibonga sibili uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Wabuya bebuya bezoholisa labantu abokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Wabhalisa wonke umuntu, iphande wonke umuntu ayikhethe.
Usobhuku George Nube oloba amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dam. Izibhorane ziyafa abancedisayo. Siyabona ngani basibhuza singcono sasijayela imali yasesigebhiselela.
Umphathi ntambo wesabelo seMathoreni North njalo engumele kwalindawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane lendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
UPresident wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi nguphi umhlobo. And eMathoreni North ukudla sekuqalisa sekufikile sesibanikile abantu okwe 3 months up to March next year. Ama admin district wonke ngu 7 eMathoreni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso yezimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimela Studio 7 ngisensuza igama lami uyezwa Jesus Banda.
Abanela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola lemelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia weCzech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayonale inyanga esethuswa icala lokwethula imibiko yamanga la ukhululwe namhla emaswengo. Kodwa umnumzana Jacob Ngarivume webandla leTransform Zimbabwe loBishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanquma ngolwesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili. Lokhu kuvezwe yinhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kusenjalo ilunga lebandla le-CCC umnumzana Sweden Chiworotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akuqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo.
UBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni. Lami ngibeke bayamba ngenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho. So mbona into esiyenzakala kathesi Bruce Melly ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona ayelokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Tekisi Mahlo bafika koShoko bafika batrayi bafika kwabanye amalibona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawola amapholisa asebenza nsitha bedinga abantu. Sitshibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uKhansila Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Behle bekhuluma ukuthi abe security bayalile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababebotshiwe. Kinge abotshwa nayohlala amalanga adlula iviki sibelwe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba ecourt akula bay ngazi ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnangagwa e-New State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala. Sathi kumbi bathina abanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ule nhliziyo elukhuni namhlanje nguye osedeyinhloko kahulumeni and abantu sebebotha yona leyane istayila yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout nguye wahamba udabengo wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna uphuma ejele buyujoyina izayo.
Lo ngumnumzana Sweden Chiworotsa ilunga lebandla le-CCC wekuxoxa econgweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye ukuthiwa kubulala ingqondo zabantu ese-Hebertstown School of Ideology namhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye. Isikolo lesi esasungulwa libandla le-ZANU-PF sivame ukufundisa inhlelo zabatsha ukuthiwa bakhahlameza uZulu. Abanye abakubandla le-CCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume basemhlanganweni lo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Decent Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Loveve edala lephalamende ekubandla le-CCC.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso, kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-School of Ideology. Esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi. Kodwa kungqoqo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-School of Ideology. Ngoba izinto ze-School of Ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZANU-PF.
Kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC?
Okwakhathi sasikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho. Kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengabakuye naleyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-School of Ideology bazaphuma. Lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana iboda. Yikho sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi kuhamba njani nxa kunjalo. Esikutholileyo yikuthi isivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Jason Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Bill Vigawule webandla le-ZANU-PF.
Ichitebo School of Ideology liyana hayo ikakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla leZANU-PF besenzelwa ukuthi balolongwe bengakhohlwa lapho abantu abavela khona ukuthi lizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawe lamaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi lizwe leli likhululeke. Naloko kwalelwayo yonke into njena liyana enjala abantu bamele bayifundiswe mayelo ngokuqondana lelizwe labo.
Yebo bagawule kukhanya ngazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu, ubona njani khonokho?
Abanye laba bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa. Kulilungelo labo, hayi ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo, kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi enxa mhlawumbe bayefika bayakuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisayo.
Ngumnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo, umnumzana David Coulthard, kahambanga esikolo lesi namuhla. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Elobutswana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza yepox. Umemetheka emhlabeni wonke jikelele njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken umphathi njambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisusa siphuma kapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane leMelika.
Owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Elemelika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana nendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla leDemocratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe kukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandla leli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele ukhetho luzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwe libandla leli ukuba ancintise ukhetho oluzayo. Ukhangelele ukuba uzakwenza lokho ngolwesine. Umnumzala Tim Walls ozancintisa ukhetho lolu esekela unkosikazi Harris ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlangano neDNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabuka kusa kwele Zimbabwe. Kucele lebandla leRepublican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo utshele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan umnumzana Trump wethembise ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. EleMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi zindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseVirginia ngingutabo kancube.
Kwezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abesifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. Uthuso Khumalo usibhalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengabomabona bulawe indawo zonke.
Njali bonthi asoba lapha asiko safe at all. Uhamba estradeni suthathele ifoni uhamba sudujuliwe this lokho lalokho so vele kuthi too much kugcwele ngapha langapha, hayi asikwazi lokuthi siphephela nga lakhona le sizothwa sokuhlukunyezwa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangene.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sthandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, ikakhulukazi thina esizela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile, ngoba manje akusalunganga. Uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze ndo 2 rand amtshela ukuthi umalume hoza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngenxa yokunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende both we South Africa naseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha. Sikwazi thi noma sihambe ezidaradeni sibe free. Ungabi nokusaba. Nabo babehlala nabezindlini ngaba ngaphenduka izilwane kodwa babe yiba ama protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezemali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hheyi, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa, ma usathi uthi uyafaka istafu sakho phansi usithi uyathengisa, namba sebefile somele ubuthe kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Blazi wokuthenga these days abantu kabathengi, angazi ukuthi kwenzakalani. Istafu siyabola sigcine sesichitha kusiyalahla.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane, uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizimusi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asikeni sikhangeleni lamathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabo mama.
Kodwa kumphathi ntambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakhopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documentation, documenting people becomes important, and not only for migration purposes, because
manqoba yikho konke lokhu ukuthi abantu babe lamaphepha aqondilewo ukuba selizweni. Lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa abesifazane laba bathi njengoba ukutholakala kwamaphepha la kulukhuni okwempi yengidi lelahle sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku lophaxako. Imele studio 7 eJohannesburg kule South Africa inguthuso Khumalo.
So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 indawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANU-PF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu, kodwa bakhona abantu abayivotele iZANU-PF. Ende bayikhulumela bona beZANU-PF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona, saze oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibongile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kuStudio 7 ikho nguzuleyo, kodwa ama audio wami engiyangwa record angaze ngiwezwe. Mina ngilesicelo sikanje, ngihlala khonapha kuward 11 eMgosi. Indlela okwenzakala ngayo iward not village, iward ithwele abantu engikaze kimbabone. Kathesi emalangeni wona lawa bayaqala abantu kulwa bebanga imizi yona le eyafakwayo emitsha, baphoselana inyoka iphila. Abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufa kwabantu, abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhoko asifakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani phakathi kwamasebhuku labantu bezanu, oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende angenele. Nguhulumende ngwengquthela kibo bonke labo abantu bobabili kuZANU-PF, i-ruling party yebandla elibusayo, abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandla elibusayo. Uhulumende kaze xakunta umonakalo lokhu usanda lapha, shuwo iqiniso lihle umonakalo uyanda. Ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela, izindlela zisekho esasihamba ngazo. Izihlahla esasizibotshelwa thina ongathi uyafika lakathesi ubona ukuthi silamafayindi, amaphepha amafayindi ezihlahla esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamuli iforest yakubopha, i-ema la ungagebha lapha lalaphi yakubopha. Kodwa kathesi phela kusukwenzakale mo ukuthi osezalamula ngubani. Sesicelo lelungelo lokulamula nxa kungu-DA kazolamula, nxa kungu-MP kazolamula.
Studio 7 linjani basakazi? Siyaphila, khuluma loSafenda Dobe Mango District kokhemia isigodi. Ngithi angiboze kumthakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi uma kuthiwa hambani kuma-hearing liyokhuluma, umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali. Angithi uma usiyakhuluma usukhuluma lo muntu wakho uhlukuluzayo onguye wakho obulalayo lixolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi njengoba lihamba lisiyakhuluma lezi nduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu babebulawelani yini? Uma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene-ke besithumezele kunombolo ethi 1+1 202 465 0318. Ulaptop namhla lingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Ake singakehlwani izihlobo zethu, sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Nanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi badike abazange bethole lutho kuhlandla lakuqala. Bakhala ngendlala yesabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo lamhla ke omeya bakuhlelo lwe Happy Sitepo School of Biology. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olubalisa ngenjabulo umthembo sithemba ukeeps dubeni. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.